Tokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 Mfufu 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ngitshela ihlombe kakhulu ngesibindi laso nokuma ekhuluma ukubana ke uRobert Gabriel Matibili Mugabe ufanele ke ekhishwe ebandleni laseRoman Catholic ngenxa ya nguye ke ongathi ngomkhulu ukulahleka kwegazi okwenzakale elizweni.
Umfundisi weRemnant Church usa isicelo kumkhokheli weRoma uPapa uFrancis ekhuthaza ukuxotshwa kukamongameli Mugabe ebandleni leli.
Barizana on medical grounds. Then bakula once in 2 months. Kulapo bona they are being owed imali over 15 months. Sinasaxoshwa nekadi kausiku. So sabambana sonke ama-former employees. Yikho lapha sizodimanda imali zethu, ama-outstanding salaries zethu, ama-retirement package.
Ababeyizisebenzi zenkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe lamhlanje baye emahofisini abo amakhulu koBulawayo befuna iholo kunye lemali yabo yesigumula abayimelele kusukusela ngomnyaka odluleyo. Abachayeli badlela evalweni besesabela ukusilela kwamafutha ezimota okukhanya kungahlasela ilizwe nxa kungathathwanga amanyathelo kathesi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umfundisi Patrick Mugadza weRemnant Church okhankasela ukusuka esikhundleni kukamongameli Robert Mugabe use incwadi yezikhalazo zakhe ohofisini yomeli wenkonzo yeRoma eZimbabwe okumele iye kumkhokheli webandla emhlabeni jikelele uPapa uFrancis ekhuthaza ukuxotshwa kukaMugabe ebandleni leRoma abakubiza ngokuthi excommunication ngesilungu kuleyo nkonzo. Umevis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lincwadi yezikhalazo yemukelwe ngunobhala wehofisi yommeli weRoman Catholic eZimbabwe uFather Gabriel Pise eHarare othembise ukuyidlulisela phambili. Umgadzi uthi kumele axotshwe uMugabe kuRoman Catholic ngoba ukwenza kwakhe kuphambana lemfundiso yebandla lokumunyethwe ngumbhalo phezu kobukhokeli obufunwa nguNkulunkulu. Umnumzana Ostalos Gift Siziba ngomunye wabancoma inyathelo elithethwe ngumgadza.
Imtshela ihlombe kakhulu ngesibindi laso lokuma ekhuluma ukubana ke uRobert Gabriel Matibili Mugabe kufanele ke ekhishwe ebandleni laseRoman Catholic ngenxa yani nguye ke ongathi ngomkhulu ukulahleka kwegazi okwenzakale elizweni kuqala ngomnyaka 1980 kuze kufike namuhla. Okwesibili kunguye umuntu okhokhele ukuswelakala kwamalungelo abatsha, abadala, abakhonzayo labangakhonziyo.
Ethi ulethemba lokuba abe-Roman Catholic bazasikhangelisisa isicelo sikaMugadza.
Uzananzelela ukuba ne-Roman Catholic iyazakala ngokuma kakhulu ke kwamalungelo abantu jikelele emhlabeni. Manje nxa uRobert Mugabe engumunye wamalunga lawo ebonakala esenza izinto ezinjalo eziluhlazo elizweni lakhe laphambi kwabantu laphambili kwaNkulunkulu.
Omunye njalo ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Pride Mkhono uthi inyathelo likamfundisi yisibonelo sokuba sebevuleka amehlo abokholo ukwazi ukuba inkinga elizweni zivelela kuphi.
Ukuzitshengisela ukuthi amachurch lawo abenze zomoya sebona ukuthi uMugabe sehlulekile, ngakho sefuna ukubambana sibone besebenza kanye lezi nhlanganiso ezinjengabotajamuka sesijikile sisebenza labasakhulayo ntanga abanjengathi ukuthi asisebenzele ndawonye senze ukuthi uMugabe ephume njengopresident wethu ngoba sehlulekile. Lokhu kutshengisela nje abantu abaningi sebesukume besithi uMugabe kahambe.
Kodwa ixwayise ukuba akusoke kwasiza lutho ukuxotshwa kukaMugabe kuRoman Catholic ezaqhubeka ezenzela santando.
Akula nto eningi ngakusiza ngoba vele uMugabe ubengabusi ngoba iRoman ube ngumRoma ubebusa ngenxa yokuthi yena ubebambe amatomu elizwe abayo amasocha lamapolisa kanye lezanpf yakhona kodwa sizibona konke lapha sokunyisokulo kunyikinyika phakathi kwabo so ukuthi kusuka kwakhe umbungasuki kwakhe akutshintshi lutho kumbuso wokumbuso wakhe kodwa okungakwenza ukuthi kuyatshengisela ukuthi abantu abaningi sebelombono ukuthi kumele suke
abe ofisi yommeli weRoman Catholic eZimbabwe bathi leli nyathelo lithethwe umfundisi Mgadza kungokwakuqala embalini yalo ukuthola incwadi yalolu hlobo ivela kulunga eliyinkokheli kwelinye ibandla elingasilabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ababe izisebenzi zenkampani yeNational Railways of Zimbabwe lamhlanje baye emahofisini amakhulu kaloliwe kobulawayo bethukuthele befuna iholo kunye lemali yabo yesigumula asebeyilinde okweminyaka ethile behlala bethenjiswa kuyiphiwa kodwa lalamuhla lokhu amehlo ebomvu. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ekobulawayo.
Ababe izisebenzi zeNRZ abedlula ikhulu namhlanje bavinjwe ngamapholisa kaloliwe ukuyakhulumisana lomqondisi mayelana leholo kunye lemali zepentsheni abalokhu bengakazitholi lokhu bachiyayo umsebenzi. Obona ngokuqhathwa kwezisebenzi unkosikazi Grace Kunda ocina ebizwa ukuzebhula umlilo ubatshele ukuba umnumzana Louis Mkwata umqondisi wale inkampani uphathekile ngeminye imisebenzi uzathola ithuba lokukhulumisana labo ngolwesihlanu. Izisebenzi ze-NRZ sezabumba inhlanganiso ebamelayo kulolu daba, i-Association of Railways Terminated Employees. Unobhala wayo, umnumzana Ronald Kubareka, uthi abe-NRZ abasafuni khona ukukhuluma labo ngezimali zabo.
Barisana on medical grounds. Then Bakula once in 2 months. Kurapo bona they're being owed imali over 15 months. Now such coach and negative house single. So Sabamba song among my employees. You could have so demand imali said you is ama outstanding salary said the retirement package.
Ababe is 7 zigaloniwe, Bakotela abantu abamiswa umsebenzi ngokukhula, ngokuzikhethela, kunye lababanjwa ngamandla ukuchiya umsebenzi. Bonke laba bantu bakhala ngemali zabo abangazinikwanga. Umnumzana David Mathe, omunye walaba bantu, uthi ubuhlungu ngoba wamiswa umsebenzi ngesikhathi egula ngontulikazi womnyaka odluleyo.
Ukubuhlungu kimi ngani? Nanti imvela emhlanu na residence association. Umntana wami wafika wangitshela athi baba kule ncwadi enye onto termination of employment. Mina ngi-off-sick. Kubuhlungu kakhulu. 31 July last year up to now. Sidlani. Kubuhlungu lokho. Lapha ngizocela imali yami. Angibuya ngizokwereta. Futhi akucela i-wrong word. Ngizofuna imali yami. Ngifuna namuhla not nge-Friday.
Umnumzana Ndodana Nyoni laye uthi wamiswa umsebenzi ngesikhathi egula. Dalo gakaze athole ngisho mali lokhu wamiswa umsebenzi.
Lami ngathi ngise endlini kungesonto ngi-office bangithemnithi mhlaka 31 July. Mina ngifanele ngiye ku-indefinitely leave mhlaka 27 August. Sengivele ngile 2 months of sick bangiqotha babuya ngesonto lo security police enganingonile.
Umnumzana Finos Ncube owamiswa umsebenzi esele minyaka engamashumi ayisithupha ekhangelele ukuthatha ipentsheni laye lokhu elinde eyakhe imali.
Mina ngaqeda mhlaka 31 August umsebenzi ngaqeda nge-59 years kodwa sengapentsheni akathi sengifikise i-60 years kathi simali yami ayikaphumi yonke.
Inkampani ye-NRZ njengawo wonke amankampani kahulumende ibhazalele ngesisu ikhangelele ukuthola usizo lwemali ukuze ivuke kodwa awucaci njalo labasebenzayo okwamanje abatholi holo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
EleZimbabwe lamuhla limanyene lamanye amazwe omhlaba jikelele ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umntwana oyintombazana ele International Day of the Girl Child. Ilanga leli lasungulwa ngumanyano we-United Nations ngomnyaka ka-2012 ngenjongo yokuveza sobala ubunzima abantwana abangamantombazana abahlangana labo emhlabeni jikelele obugoqela ukwendiswa besebancane, ukuswela imali yesikolo kanye lokudlwengulwa. Olwela amalungelo abesifazane unkosazana Linda Mpofu utshele untungameli inkomo weStudio 7 ukuthi lanxa liqakathekile leli langa udubo ukuthi balutshwana abalaziyo.
Leli lilanga eliqakatheke kakhulu ngoba nxa sikhangela umntwana oyinkazana umntwana othele imithwalo eminingi kakhulu. Xa sikhangela umntwana oyinkazana sikhangelele umama wakusasa onguye ozasizalela isizwe sonke ndejikelele. Kodwa okubuhlungu yikuthi liyaziwa yimi nawe nje Nkomo leli langa. Liyaziwa yithi esingena kubo internet, yithi esingena kubo Facebook, yithi esingena kubo Twitter. Kodwa iningi labantu emaphandleni le bavele bayakwazini ukuthi namhlanje ililanga langikhona leli. Ngitsho angiboni ngoba vele babhizi bona bacabanga ngento eziningi kakhulu ezenzakalayo lapha. Akulamali, abantwana baye ezikolo, abantwana bangamankazana abehlile ukuthola ngitsho amapads. So ilanga lanamhlanje yebo kambi liqakathekile kodwa laziwa ngubani? Yithi nje ababili abathathu.
Yiziphi ingxaki Mampofu ezihlangana lomntwana oyinkazana eZimbabwe?
Umntwana oyinkazana uthele luphlupu lapha kweleZimbabwe. Okwakuqala nje ngiwona lawa amaphedi esikhuluma ngawo. Futhi umntwana nxa esefikile esikhathini sokuthomba sokumele kukhitshwe izimali kuyethengwa lawo maphedi. Engikunazelelayo ukuthi abadala abanayo imali lezo. Njalo lo mntwana oyinkazana akula lutho angalenza ngaphandle kokuthi acina asebenzisa izigciko ezingahlanzekanga. Okwesibili khonokho ukuthi abantwana abangamantombazana bayasetshenziswa ngabazali kumbe isigaba. Khathesi kulendlala kulayo yonke into izimali azibonakali. Uthole umzali esesiyakwendisa umntwana oyinkazana esinothini esenzela ukuthola ini ethola ukudla. Ama-marriages ama-young marriages ahlupha abantwana abangamankazana. Okunye sinanzelela ukuthi abantu abangamankazana bacina sebengena esingathi kuthiwa i-prostitution ukuze benelise ukuthi badingele imuli yakibo ukudla.
Alo ke ngonkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazane ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Iziphathamandla labasekeli bebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti, babikwa sebexexebuka kuleli bandla besiya kubandla le-Zimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Ngempela sonto kubikwa amalunga esigaba seMathebeleland North amanengi echiye ibandla le-PDP ngobunengi. Omunye othiwa ulakho ukusuka kuleli bandla umnumzana Sams Pepa Nkomo, umsekeli kamongameli we-PDP, okuthiwa uthenjiswe ukuba umsekeli kankosikazi Joyce Mujuru. Kodwa uSiphepha Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi okakathesi kangeke yakhuluma okuningi ngalolu daba, kodwa kuza kuba lo mhlangano lentatheli zindaba ngolwesine lapho azazisa khona ngelakusasa lakhe kwezombusazwe. Kodwa ke isikhulumeli sakhe umnumzana Edwin Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi balembiko yokuthi ibandla leZimbabwe People First lihuga amalunga ibandla labo ngezikhundla. Siqale sambuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Kukhanya kulodaba olunjalo lathi siluzwa amafungahunga ukuthi kakhulu amalunga ethu eMathebeleland North baphumile ke lemaphepheni esithi bona ke sebesajoyina umduru, kodwa ke kuyinto nje engani iyasidanisa kakhulu.
Inkulumo ebelilazo isikhathi sonke lesi esokusebenzelana zihamba njani?
Inkulumo beziqhuba sibili, kodwa ke kukhanya ke ibandla likamduru leli iZim People First njengabantu abasuka kuZanu PF ideni yeZanu kukhanya ngani lokhu ikhona kibo. Siyathi siphuma emhlangano official kunegotiatwa bese befonela ke amalunga ethu munye ngamunye ukuthi babuye bazobajoyina yikho sebekwenza. So sikhangelele ukuthi kungenzakala ke bahambe laba bemathinota abaphuma emaphepheni ethi bafuna ukuhamba. Sikhangelele ukuthi ngolwesine bangabikela umhlaba, bangabikela ibandla ukuthi sebehamba, ngoba sikhangelele ukuthi sibe lama-toxic azaba khona kusasa. Yiyo-ke azathi ukuthi kuhamba njani. Kuyadanisa kakhulu ukuthi-ke abantu bathenjiswa izikhundla zamanga esikwaziyo ukuthi kazikho, ngoba lalo phela ibandla leli likam mjuru sila bantu wakula mtu hatuwa wenu zabuyu zoku wa iloko wenu zabuyu zoku wa iloko baba ropa nge zuzi njenja abantu anage manje kwa tanisa kwa labo kani ngani baga kufuma kuna loko koto tina njenge TGP siza kulega sili banda doze mbu sase siza kulega kestinga abantu silu msele la uketo ke koto ake tanisa wena la wate zitu stevenze la nalabo ke abe people first nje la ke aba funu kusevenza nga yukuti babi buya kebezo pocha kama lunga jiti kulo kuti we pocha kuzanu PF lapa basuka kone awa pochi kuhisi lo nina we zanu kuta babuya bezo pocha kiti ya tanisa kakulu lo
balanda be banda lenu loto wa ini kumbela manya mabandla afana labo MTC
balanda wethu ngoba thina bese singani sisebenzelana ndawonye kudala saqalisa ke inkulumo lezo ngalinanzelela ke kuma rally zabo kumbe kunhlelo zabo isenior leadership yethu ihamba ke siyakibo leadership ke njengo mongameli webandla utenda ibithi kumbe umsekeli wakhe uStepha Nkomo bebehamba ke bengena yena leyo mhlangano ke bencedisana ku country sisebenzelana lapho kodwa ke lapho esiqalise khona ungani siyamangala nxa silezethu inhlelo ezinkulu bebethumela ke abantu abaku province abantu abaku district ukuthi bekuvele ukukhanya nje ukuthi kawalanhlonipho lokho belengqondweni lezana uPF lapho abasuka khona.
Hello ke ngumnomsana Edwin Ndlovu isikhulumeli sikamsekeli kamongameli webandla le People's Democratic Party ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Inhlanganiso emela izisebenzi ezithZCTU ithi ibhekana lodubo olukhulu lokwehluleka kwamabhizimusi labaqatshi ukubhadala izimali enhlanganisweni ezimela izisebenzi osokuphazamisa inhlelo zayo zokulwela ilungelo lezisebenzi. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lolu daba luyabakhathaza kakhulu ngoba luqhubeka luqhela njalo luphazamisa umsebenzi wabo lo wamayunion.
Ludubo olukhulu kumangalisayo ke inhlanganiso zethu zingasakwanisi ukusebenza kakuhle, asisakwanisi ukwenza inhlelo okufanele sizenze.
Umoyo uthi amayunion amaningi agcine engasatholanga ilungelo lokuphatheka ngokuzwayo emhlanganweni omkhulu weZCTU owenziwa kanye phakathi kweminyaka emihlanu owenzelwe eHarare lonyaka wokukhetha inkokheli zalinhlanganiso.
Kungayisiko ukuthi kasoma members ethu yimemba kodwa nje nxa ungabhadali usuka ulahlekelwe ngelinye ilungelo, lilungelo lokuvota.
Umnumzana Sylvester Mshayike okhokhela inhlanganiso ye-Mine Workers Union of Zimbabwe uthi la mabhizimusi amakhulu afana labaqhuba imisebenzi yezemigodi abalezisebenzi ezimelwa inhlanganiso yakhe labo baludubo besehluleka ukubhadala.
Ama-statistics atshengisela ukuthi ama-unions amaningi sehluleka ngaba ama-mines ka-remit meaning about 50% of the mines are in bad standing kabala mali kutsho ukuthi ama-companies are not remitting. Okuhluphayo ukuthi iyavula namhla 3 months on the line seyifile.
Uhulumende uthi le mizamo yokulungisisa udaba oluzenza ukuba abagebha bezimele amakorokoza besebenze ngokusemthethweni kodwa uMshayike uthi kukhanya kungakacaceki kangako ngendlela abangasebenza ngayo engaphathisa umnotho.
Angiboni ukuthi bazangena bazafomalayizwa kumbe bangene elenake streamline mining ngoba kukhanya ngani ukuthi abakhokheli bafuna ukuthi amakorokoza ahlale enje. Kunzima ukuthi angene ema-union ndiyabona bale kule zinto ezimbili bayama njengama-employers bayama njengama-employees.
Ukubhidlika komnotho okuqhubekela phambili kubangela ukuvalwa kwamafekithali lokugonyulwa kwezisebenzi emsebenzini kuthiya lawo amalutshana amabhizimusi alokho esebenza esadalala ukuba eqhubekele phambili esebenza ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwamasakhulayo lwe The Connection sixoxa ngelanga lokulondolozwa kwamalungelo amantombazana ele International Day of the Girl Child elinanzwa emhlabeni wonke jikelele. Lithini ngalokho? thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omele ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli wele Melika uDonald Trump uqhubeka exabana hathi lakancinyane laye kuphela owama-Democrats uHillary Clinton kodwa labebandleni lakhe. Uhulumende usekhuthaze uZulu ukuthi abekezele ngesikhathi elungisisa udaba lokusilela kwamafutha ezimota okuthiwa sekuqala elizweni jikelele. Usiba lukhulu ogatsha lukahulumende olubona ngamandla lamafutha ezimota umnumzana Patson Biriri utshele iphephandaba leThe Herald ukuthi uhulumende uphakathi kokubuthanisa imali yokuthenga amafutha la, ngakho kumele uZulu engabi lokwesaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Busisa Moyo okhokhela njalo inhlanganiso yabo somabhizimusi ye-Confederation of Zimbabwe Industries.
Yeah, if you are listening to the call, ingani sihlupha kodwa uhulumende uyasitshela ukuthi baza kwenelisa ukuthi bakulungise lesikhathi, kodwa thina njengamabhizinisi into eqakathekileyo ukusebenza kwethu isebenzisa ama-factory ethu amanye asebenzisa amafutha lawa i-fuel izimota nxa sesilungise izinto esizilungisakayo kuma-factory ethu lawa izamele zithwale ngezimota lezi ezisebenzisa yona i-fuel yona le.
Kunjani kwakathesi nxa kuthiwa vele indutshwana sokulama-line yindlani esasiwabona kudala?
Hayi, akabikhona kwakathesi siyasebenza kuhle, atholakala afika kuyona ukushoda kwawo kiza kukhulunywa nje.
Ngokuzwa kwakho kuthiwa kuyini okungaba kuzabangela ukuthi ishode ifuel?
Indaba leyo yokushoda kwezimali ezokubhabhathela phandle kukhanya kuyahlupha. Imali yokubhadala xa sibe nhlawulo kumele zibhadele phandle elize kule mdlaka ebe yama-Moscow account. Imali yezishoda lapha ukhathazeka.
Manje imbiko yona le esiyizwayo ukubana i-fuel izashota ayisoze na ibangele ukuthi abantu benze lokwana okuthiwa ngesilungu i-panic buying, ukuthenga befaka ezindlini?
Ingayenzakala nxa uhulumende engangenelanga akulungise masinyaza.
Ubona ungani uhulumende uzenelisa na ukuthi abone ukuthi kayipheli i-fuel?
Ngibona ngani bazimisele ukuzama, kodwa sizabona ukuthi siphetha ngani. Sikhangele
siyabona ukubana sikhuluma nje kungani uhulumende olohlupho lokubhadala izisebenzi zakhe. Okubhadalela i-fuel uzakugwanisa?
Hayi, into ekhona ukuthi i-fuel ibhadalwa ngingathi ukusebenza kwama-business akufanani lokuholisa isisebenzi, ngoba imali ikhona elizweni. Nxa umuntu efuna ukuthenga i-fuel kumele ayithole. Amakhampani la asebenza kwe-fuel yiwo kumele ayenelise ukuthi bawancedise ukuthi abhadalele inhlawulo ekumele zibhadalele phansi.
Yona intengo ke injani kwakathesi njengoba siyazi kwamanye amazwe okufana la ngapha kwele Melika iyakuyehle, khona kunjani ekhaya?
Hayi, lokhu ikhona phana iphezulu iyazidurela.
Lo ke ngumnumzana Busisa Moyo ingcwethe ecubungula ezenotho njalo ekhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi ye-Confederation of Zimbabwe Industries. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kwezemidlalo, abasekeli beqembu lenguqu le-Highlanders kwele South Africa sebesungule imikhosi yokuthakazelela iminyaka engamachumi ayisithiyagalombili leli qembu libunjiwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ise-Johannesburg kwele South Africa.
Highlanders ibhoso itshilamoya esigodlweni koBulawayo, komntanam wendele ngaphi komfazi utshaya indoda kwesikamzilikazi kamatshobana, kukhona iqembu lenguqu ithimu yezwe lonke. abalaziyo bathi iHighlanders ibhoso ngenkani uMantengwane odla ngombala omnyama lomhlophe. Ngomnyaka ka-1926 kulapho elasungulwa khona leli qembu lodumo babetha libulawe bezizwe sali sizwe sikamthakazi sathayiso.
Lo msekeli weBhoso uVictress Matutu ehaya emahlolanyama egigini eliqhutshelwe Johannesburg kuhaleliselwa iChilamoya ngokufikisa iminyaka engamachumi esishiyagalolunye izelwe. Umgcinisihlalo wequla labasekeli beHighlanders kwele South Africa uDaniel Molokele uthi baziqhenya ngaleli qembu.
NjengeZimbabwe njengesizwe futhi siyakwazi ukuthi iBhoso yiyo iqembu eliphezulu kulamanye amaqembu ikakhulu masi siya ngobudala, kodwa iqembu futhi elisebenze kakhulu liwina amakhapu amaningi lidlala ibhora elihlele imalisayo layenza ama-soccer stars amaningi adumileyo ikakhulu umdlali odumile kulabo bonke lapha eZimbabwe kuthiwa nguPeter Ndlovu uvela kuHighlanders.
Emkhosini wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kweBhoso leli bekulabaculi abasekeli kanye labahlonitshwa abagoqela umkhokheli webandla lezaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa. Lokhu ke kwenze uGezekile Mkhwebu onguye okhokhela ukuqoqwa kwemikhosi yalonyaka waveza elomhlathi.
Ende ngiyajabula kakhulu ekutheni aluba bekungaqhubeka kwenzenje ngoba sonke zalelwe kuHighlander athina abanye asijoyinanga kuHighlander sazalelwa kuyisegazini and le themba bonke laba bantu embabone lapha asikuthi bayijoyinile abantu bonke lapha ukuthi iHighlander vele kubo.
Abasekeli beHighlanders abathokoze kakhulu ngemikhosi yokusekela leli qembu kugoqela lalo ozibiza ngelikamfo kamalinga bathi kibo ukusekela iBhoso sekuyingxenye yesiko.
IHighlanders of course thina sizokuqanya of course bakithi ngoba thina singabantu abangaphansi kobukhosi. Ngakho uma sibuka iHighlanders sekuyilokho esisele sinakho esibuka ukuthi uma ungathi ukushaba leli iHighlanders ngingasho ukuthi isizwe sikamthakazi isizwe samaNdebele sokufika ekupheleni kwaso.
UMnumzana Molokele uthi asebekwenzele iBhoso njengenhlanganiso yabasekeli kwele South Africa kugoqela ukuthengela umqeqeshi waleli qembu imota kanye lokuthenga izinto ezidingwa ngabadlali ekulungiseleleni imidlalo. Uthi njalo balezinye inhlelo zokudingela leli qembu imali ngokuthengisa izikipa, amakepesi, amakhadi okubalilunga lokunye. UNobhana Jikelelo inhlanganiso yabasekeli Khumbulani Moyo uthi likhuluphupha abalalo ngeqembu labo leli.
I-main objective bese e-chapter 8 ukuthi masiyafika ku-2026 iHighlander ibisikhonile ukuthi iwine i-Champions League e-Africa. Yiyo iphupho lethu elikhulu, ikwazi ukuyadlala ku-world football yama-clubs nathi sibe ne-star. Iliphupho elikhulu. Uma singathola lona ngo-2026 celebrate 100 years njenge-chapter sizoba happy.
UKhumlani unxusa bonke abafuna ukuba ngamalunga enhlanganiso yabasekeli baleli qembu kwele South Africa ukuthi bathintane lenkokheli zayo ukuze amahlolanyama aqhubeke esenza imhlola.
Highlanders amahlolanyama inkunzi emidayidwa kade yayiziguqisa ezinye inkunzi kanti layo ngesinye isikhathi yaguqa inkunzi eBhonge National Sports Stadium
zasalaza 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Mhlapo
zayilandela eBaba Foods eMagumeni zafika yala njalo inkunzi eminyama yabhonga kwaze kwanyikinyeka impilo hospital. Highlanders amahlolanyama dlondlobalani njalo amahlolanyama lamhlanje lidlondlobale laze lachapha ungulu kudela lafika qathatha eBerea Park lathi halala Highlanders halala khula Chilamawa yodumo liyofakazi ibutho lenqama lithi lalikhona mhlazana iBhoso
halala Highlander halala. Hayi siyabonga Benedict Nhlapo. Singekehlukani wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umfundisi Patrick Mugadza weRemnant Church usayisicelo kumkhokheli weRoman Catholic Church uPapa uFrancis ekhuthaza ukuxotshwa kukamongameli Mugabe ebandleni leRoma. UZulu weZimbabwe usehlala evalweni esesabela ukuthi silela kwamafutha ezimoto kukhanya kungahlasela ilizwe nxa kungathathwanga amanyathelo kathesi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilijiya kuStudio 7 Live Talk igama nguChris Gande lilala.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.